kwakuyi isikhathi sokulungiselela leso. Wawuya kulwa njani ibalithwana le mbhobho yakhona njengokusenza ukuthi yayingekho wawusiyadinga khona le eCongo ngokuthi ngokuqhili uzuyizuze le mlithwana. Impi yayiphongutiwa njengokuthi ulo mbhobho umbe uthengi nje kumele ulungiselele uzube le mbhobho eminingi labantu abaningi abazakuzwa. In fact, but bona, before you attack, you must be 3 times stronger than the enemy you are going to attack. You have a calvesis, you are laughing. Why train on 1962 in Egypt? Very magabi the into zonke lezo ozipha zanda. Uqaliswa ukulungiselelwa khonoko. But the kuqeda khona wabuya ke waqalisa ukuthi alungise zonke izikhali ayezizuza azichaphise enyasineni zanjwa ngesitimela lapho abuye lazo azozithiya ngapha kokubulawayo abuyele futhi ezekhonokho ebhoda ke lapho kumele sazi ukuthi kulabantu abangavuma ukuncedisa i-organizer futhi. So kunengi kakhulu akwenzayo uvelayo.
Abanye njalo bathi uhulumende uyachiya emuva ukuthi wabotshwa ngemva kokulwela impi yenkululeko. Esebotshwa nguye uhulumende wabantu abamnyama.
Ah, lokho phela sokungokunye lokho ngekukhulume lokho ngoba kwaba lesikhathi sixatshwane. So ndawo into yakhona zayeziyifake kulokho.
Ngomunye wabanye ababangela ukuthi isivumelwano se-Unity Accord sisebenze kuhle.
Kakhulu wayevelesephezulu kwezobangazwe. Ngakho-ke wancedisa kakhulu ukuthi kubele-unity bithinzapho izanze ukuthi kubezokuthula ngoba yina wayevelesekubonile konke lokho.